Siyabonga Chris lo Mavelas. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 kuMpandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Kuyinto ezwisa ubuhlungu. Uyazi ukuthi kobulawayo malutshwana ama-politicians ikakhulu uZanu PF aba la ma-projects ajonge ukusiza abantu. So ma uzukhangele ubaba uSikhanyiso wabasiza kakhulu abantu eMpophoma lapho ayengu-MP khona.
Owake waba ngumphathintambo ungatsha ezitshiyeneyo kuhulumente njalo wamela impophoma idalela ephalamende uDr Sikhanyiso Ndlovu kaseyikhomo.
Kinesikwaziyo ukuthi umuntu nxa kuyikuthi engqondweni zakhe esakwanye angabala into owakufuze ukuthi nga uyibale izolo kumbe kufuze uyibale phambi kwakusasa uyananzelela lapho ukuthi lapha mbala into engayifiki okuyikho okusengisayo ukuthi osikhokhelayo hhayi akusahlangani.
UMongameli Robert Mugabe wethula umbiko awufunda kunyanga edluleyo edalela ephalamende ngesikhathi umsakazo weZBC uvinjwa ukusakaza okwenzakale kuleli dale lamuhla. Abebhanga eliphathisa amazwe awezwekazi le-Africa, i-African Development Bank, babikwa ngokuxolela eleZimbabwe ukuba lingabhadali isikwelede sezigidi ezedlula kancane amakhulu ayisithupha zamadola i-$601 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumphathintambo kungatsha ezitshiyeneyo kuhulumente njalo wamela impophoma edalela ephalamende uDr Sikhanyiso Ndlovu obhubhe emadabukabusa lamuhla usechazwe njengendoda emadodeni ayasebenza gadalala ukuthuthukisa uZulu ikakhulu kwezemfundo. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
UDr Ndlovu ubhubhe lamhla ekuseni ngehola lesithathu esibhedlela seMatterday ngemva kokutshaywa yi-stroke kanye nomkhuhlane we-asthma ngeviki ephelileyo. Lancabe emuli yakhe bebesithi odokotela basebenze gadalala ukumelapha wehlule. Incithi ekucubungileni ukuhlalisana kwabantu, uMnumzana Hussein Sibanda uthi uMuyi ube yindoda emadodeni eyasebenza gadalala ukunika abantu bakuleli amathuba okufunda ukuze bazithuthukise. Iningi labantu elalingatholanga amathuba okufunda ngesikhathi sempi yenkululeko uthi laphathiseka ngemisebenzi kaNdlovu kulolu hlangothi.
Uyena nguye owaletha lokhu kufunda okwenza ukuba kube lula ukuthi umuntu owayengakwanisanga ukungena esikolo labanye ngenxa yempi ekwanisa ukufunda engkhaya.
Lanxa uDr Ndlovu walahlekelwa isikhundla sakhe sokumela impophoma ngo-2000, iningi labantu lithi yena ngokwakhe uqhubeke esebenzela lindawo, kwahlupha nje ukuthi uZulu wayengasakhwabithi ibandla ayelimela. Isakhamuzi uMnumzana Willard Mhlanga uthi uMuyi ube ngumuntu wehlukileyo kulabanye bakhe kwezombusazwe.
Kuyinto ezwisa ubuhlungu. Uyazi ukuthi kobulawayo malutshwana ama-politicians ikakhulu uZanu PF aba la ma-projects ajonge ukusiza abantu. So ma uzukhangele ubaba uSikhanyiso wabasiza kakhulu abantu eMpophoma lapho ayengu-MP khona. Siyakhumbula ebanika amakhombi letha ama-projects ehlukeneyo ayetshengisela ukuthi ngumuntu olothando lomuzi wakobulawayo.
Unkosikazi Emelda Mpofu owempophoma uthi ubaba uNdlovu uliqhawe ebantwini bakobulawayo kungakhathalekile ukuthi ube kuliphi ibandla.
USikhanyiso wasebenza labantu abantu abemakhaya, wasebenza labantu abangalamali, wasebenza wathuthukisa abantu abaningi abangabayanga, wabenza baba ngabantu. Ngakho siyamkhumbula ubaba uSikhanyiso Ndlovu Dr. uliqhawe lethu.
Ibandla leZanu PF kobulawayo lithi lizalobela uhlangothi lwePolitbureau eliyilo elithatha izinqumo ezimqoka ukuthi uMuyi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UDr Ndlovu uzelwe emhlazini ngonkwenkwezi ngomnyaka ka-1937. Wasungula ikolishi lesifundo iZimbabwe Distance Education College, iZdeco. kuhulumende wasebenza kungatsha ezigoqela ezemfundo kanye lozokuhanjiswa kwembiko anduba akhutshwa kuhulumende ngozibandlela ngo-2009 labanye abaphathi ntambo ababengasela zihlalo ephalamende. UDr. Ndlovu walahlekelwa lizibulo lakhe ngomnyaka ka-2007. Uthiye unkosikazi wakhe uDr. Rose Ndlovu Lemuli. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Kusenjalo, umuyi umnumzana Sikhanyiso Ndlovu wayedume ngezemfundo, wasungula izikolo ezithiwa zidekho ilizwe lonke. UNdlovu waba ngumsekeli kamphathintambo wezemfundo ngomnyaka ka-2007. Wasuka kulesi sikhundla ngomnyaka ka-2008 ngemva kokunqotshwa kukhetho lokumela isigaba sephelandaba Mpophoma. Ngesizwe amazwi akhe exoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ekuqaleni komnyaka wonalo.
So kune-paradox khona lapho. Ama-students lawo ayabrainwashwa abuye ngapho ukwenzela ukuthi aphiwe i-scholarship angabuye sesupporta ilizwe labo, abuye nje sithi thina hayi obasi bethu bazositela i-economy asinandaba nayo. We are just waiting to be told by investors, by bona labo basi babo kuphela. Whereas thina i-orientation yama-students it is to know that they are self-reliant, they are proud of their country, they must control their resources. Mina-ke I've got strategies. I'm not yet at liberty ukuthi ngikuphe.
Lawo bekungamazwi kamuyi umnumzana Sikhanyiso Ndlovu esaphila ikhuluma le-Studio 7. Ukusenjalo ibandla le-ZANU-PF lithi khona lizahlala phansi kukhulunyiswane ngodaba lokuthi uzaphiwa na inhlonipho yeqhawe lesizwe kumbe hayi. UChris Gande we-Studio 7 uxoxa lomphathintambo wezokuhlelo zenotho yelizwe umnumzana Obed Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuyinto lase sithikele ngobunzima ukuzwa ukuthi ubaba uNdlovu kasekho. Ikanti-ke mina ngena yambona kuthane ngesonto ngamfice ephathekile kakhulu esibhedlela. Njalo umbiko lo alethe ukudana ebantwini abaningi kakhulu ilizwe lonke jikelele. Kwathi kanti kunje nje kade ngiseparlamenti abanye bengakakuzwa, abanye sebekuzwile. Kube yinto edanise ama-politicians amaningi lama-parliamentarians amaningi. Nozulu nje wonke wabamukele lokhu ngobuhlungu okumangalisayo. So ngiye e-airport ukuthi ngiyefika nje lami ngiye embuthanweni khona koBulawayo njengoba sekufikeni sesehlelwe yingozi.
Kuke kwakhulunywa yini ukuthi engaphiwa yini i-hero status?
No, lokho kulohlelo lwakhona baza kubamba njengendlela abakubamba ngensuku zonke. Kodwa of course umuntu onjengobaba uNdlovu ngumuntu okade engumuntu omkhulu kakhulu enhlanganweni kusukela kudala kuzaphu lakuzanu PF United, waba nguminista, waba yikho konke. So kusobala ukuthi engxenye anganikwa i-status yena leyo eqondane lamaqhafu.
Lo umphathintambo kahulumente umnumzana Obed Mpofu bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abebhanga eliphathisa amazwe awezwekazi le-Africa, i-African Development Bank, ithi ixolela eleZimbabwe ukuthi lingahlawuli isikwelede sezigidi ezedlula kancane amakhulu ayisithupha zamadola, i-$601 million, ebe lilaso kilo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni lentatheli zindaba lamhle kuseni owenzelwe emahofisini kamphathintambo wezemali ngumqondisi we-AFDB umnumzana Silbri Tapsoba osekwethekeleleni kweleZimbabwe enxuswe nguhulumende ukuzabonisana phezu kwendlela uhulumende angazisebenzisa ukuhlawula izikwelede ezisaleleyo enhlanganisweni ezibalisa eye-International Monetary Fund, World Bank lezinye.
We are here because we want to reassure Zimbabwe of the commitment of the African Development Bank.
Silapha ngoba sifuna ukuthembisa eleZimbabwe phezu kokuzimisela kwabe-African Development Bank ukuqhubeka siphathisa ilizwe leZimbabwe.
UDr. Tapsoba uthi iqula lamalunga alitshumi lambili lenhlanganiso yakhe ye-AFDB lize elizweni lilikhulu kangaka ngoba bekubone uqhakathekile ukuba bezocebisa eleZimbabwe ukuqhakatheka ukuthi liqinise ezokukhulumisana laba kwamanye amazwe. Umphathi intambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wamukele ngenjabulo lombiko ethi uhulumende uzimisele ukugcwalisa lokho okumele kwenziwe ilizwe ukuzihlawula lezo mali abazikoloda ezinye inhlanganiso eziphathisa ngemali yezikwelede umhlaba wonke.
One of the strategies which I need to disclose is that the African Development Bank
ukumele ngikuveze lapha ukuthi abe African Development Bank babeke iceleni izimali zokuphathisa ngazo eleZimbabwe ukuzihlawula izikwelede zelizwe. Basithembisile ukuba leyo mali iza kuba khona kuze kuye kufika ekupheleni kwenyanga kaMpalakazi umnyaka ka-2016.
Uchinamasuthi kuzamele isebenze esikhathini esibekiweyo leyo mali ebekwe eceleni ngabe AFDB ukuba isetshenziswe ukuzesula izikwelede zelizwe. Nxa kungasenziwanga lokho kusiyafika umphalakazi womnyaka ozayo kuza kutsho ukuba ilizwe liyabe selikhuthile ithuba lokwesulelwa lezo zikwelede. Leli nyathelo elithethwe ngabe AFDB laba ukwesula izikwelede zelizwe leZimbabwe lamukelwe ngenjabulo yizakhamizi zeHarare okubalisa umnumzana Pride Mkhono ingcwethi kwezenhlala kahle kaZulu.
Azilokho sinasithi into enhle ikakhulu nxa sikhangela ukuthi izikwelede zakhona eziningi ze-African Development Bank bekuyizikwelede ezaphiwa uhulumende ukuthi yakhe esingathi i-infrastructure izakhiwo zokuthi abantu bebezisebenzise ezingamazwe hospital ezikolo. Thina silesinye isikwelede esingafika 8 billion. So ukusikhiphela lokho sibona kuyinto enhle njalo kusithengisela ukuthi njenge-Afrika kukhona lathi singakwanisa ukuthi sizenzele khona.
eleZimbabwe lilezikwelede enhlanganisweni ezimbalwa zemali edlula izigidi ezisitshiyagalolunye njalo lisehluleka ukuba lizihlawule kakhulukazi eminyakeni emihlanu edluleyo ngenxa yokungaqhubi kuhle kwelizwe kwezomnotho. Lezi ngezibalisa enhlanganisweni ye-IMF, World Bank kanye lamazwe akumanyano we-Paris Club. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Robert Mugabe lamhla wethulele idale lePhalamende umbiko awufunda kunyanga edluleyo edale elifanayo ngesikhathi umsakazo weZBC ubikwa uvinjiwe ukusakaza okwenzakale ePhalamende lamhla. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Aramba ugcizelele iphutha elenziwe ngumongameli kuphephandaba leThe Herald, kodwa amalunga edale lePhalamende athi akuxoliswanga njalo batshelwe ukuthi bazacubungula amazwi kamongameli mhla ka-25 kuyonale inyanga. Ibandla leMDCT selethule umbiko likhuthaza umongameli ukuthi achiye umsebenzi ngoba ukungananzeleli leli phutha kukhomba ukuthi useluphele. Lokho kwenzakala amalunga ebandla leMDC kuleli dale agoqela omnumzana Innocent Konese, Prosper Mutseyami labanye, esithi emukele imbiko yokubethusela kubomakhalekhukhwini esithi bengalokothi behoze umongameli Mugabe njengalokho okwenzakale ngenyanga edluleyo. Akuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele umnumzana Madubeko Sibanda.
Into ezakalayo ukuthi siyalalela ukuthi umuntu okhulumayo ukhuluma ngani. Nxa engakhulumanga ekhulume into engayisiyo kumbe into engaqondanga, kulapho esicina khona sithi hatshi lapho uphambanisile. So sihambile ke sonke sayalalela, okutho ukuthi le besokuyi-state of the nation address yokungasese yikuvula iphalamende yeZimbabwe. Uphindile njalo umbiko awubale mhla ka-25 ngapho esenza i-state of the nation address yakhe. Hayi thina besesizithulele ngoba yongelalo kade singalo esakuphikisayo sakuphikisa kudala ngevidiyo naleyayo. thine sikwaziyo ukuthi umuntu nxa kuyikuthi engqondweni zakhe esakwani angabala into owakufuza ukuthi nga uyibale izolo kumbe kufuze ibale phambi kwakusasa uyananzelela lapho ukuthi lapha mbala into engayisiyo okuyikho okusengisayo ukuthi osikhokhelayo hayi akusahlangani
ngakho ophange wamisa yini ukuthi hayi sike sakuzwa lokho
bazamile otharamba thine kade sihlezi phansi kwakhe sibonile sibili utharamba ebuya ezozama ukukhuluma kodwa kwasekukhanya kakula obe nesindi sokuthi ekuma emise umongameli ukuthi emtshengise ukuthi hayi lokho okubalayo sowakubala kudala
kwini eselizakwenza ngodaba lwenu loluyana olwezincwajana lezi ezokwethusela
silazo silokhu sizigcinile sonke sithibele silokwesaba njengokwazi kwethu amapholisa kukhona abangadinga ukuthi bekufeye kukhona abangakuyekela nje kusale kunjalo ngiyakholwa ubukhokheli bebandla lethu khona buzahlangana ukuthi bubonisane ukuthi njengoba kube njalo sizakwenza njani incwadi le ibibhalwe ukuthi ivela kukufa ngesikhiwa ibibhalwe ukuthi ivela kudeath ithi yona ngiyaxwayisa okwakuqala njengelunga lephalamende kulokuthiwa yi-immunity kumbe isivikelo sokuthi awungeke waboshwa kumbe wenziwa okunye nxa uphakathina kwephalamende kodwa ungaphuma phandle usungumuntu kazana ngakho nje siyakuxwayisa ukuthi ungaphazamisi uhlelo lolu olukhona namhlanje na okusimangalisayo ukuthi umbiko ofanayo utholakale uphuma kuphephandaba leHerald namhlanje kusele okutsho ukuthi abephephandaba eleHerald bayakwazi ukuthi lowo muntu okukhulumileyo lokhu ngubani
lo mnumzana Prince Matubeko Spanda umela iBinga North etale leParliament.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ethi
singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wesonto yamaRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis esethekelela kwele Melika ubikwa ezakhuluma ngolimi lwesiNgisi lanxa yena ekhululekile ukukhuluma ngeSpanish. UPapa Francis oleminyaka phose ngamachumi athoba minwembili 78 ukhangelelwe ukufika eMelika mhla ka-22 kumpandula ngeviki ezayo ukuzokwethekelela okwensuku ezimbili andubana aqhubeke esiya kwele Cuba. Umnumzana Malcolm Turnbull ufungiswe ukuqalisa umsebenzi wokuba yinhloko kahulumende le-Australia namhlanje esiba umkhokheli wesine phakathi kweminyaka emibili edluleyo. Ukhokhela ibandla lezombusazwe ele-Liberal Party njalo nguye onqobe kukhetho olwenziwe izolo okumangalise abaningi ngoba bekungakhangelelwanga. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngamalobolo. Zaziphuma inkomo zisiya kwabo kwentombi lapho sokulungiselelwa ubudlelwano bemuli zombili. Ekadeni bekulotsholwa ngenkomo ezilihlekana nje nxa kungumuntu makhaza kuthi-ke udilike umhlambi endlini yesikhosini. Bekungajwayelekanga ukuthi ababiza amalobolo badinge ukuhlawulwa ngemota kumbe omakhalekhukhwini njengalokho sokusenzakala kwezinye indawo ngalezi insuku. Sokutheni sokubizwa amalobolo kanje? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxa loNkosazana Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazana endawonye lomfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation.
Izolo abe ngasiyo ndlela yokuthengisa umntwana kodwa abe yindlela yokuhlanganisa ubuhlobo ukuthi abantu bahlangane bazane ngemdeni yakwabo ikhothane kube khona okukhuthwayo ekuqaleni phela bekuthiwa yikungena amasango omnikazi ubahloniphe bese kuthiwa sungeni lamatha ngomnikazi suvula kumlomo sebemngenise endlini le yaba onabe khona sebekuvulisa umlomo sebekhuluma abakuthike kangaziwe usumkhipho kangaziwe bese kufike sebangeni lamalobolo njalo njalo.
Mfundisi Sibanda, ngihamba amalobolo uzokuthiwa kuhamba njani?
Amalobolo aqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi nxa sikhuluma nasikhangela lona iBhayibhile ngkwalo siyabona ukuthi babelethelwa ikhangele indaba eka-Isaac lwana wasebenza iminyaka engu-14 esebenzela ukothikazi wakhe. Siyakubona ukuthi laphana kwakungamalobolo yayivele khona. Amalobolo yiwo-ke ayenza ukuthi abantu bedale ubuhlobo njalo-ke siyakwazi ukuthi esintwini yabe sekunendlela yokuthi abantu bazane bahloniphane kodwa njalo kuyalethisa isinto emthathweni.
Ye masikhangela-ke Mathebe kukhanyangazane kulezi nsuku abantu sebebiza okunye okumangalisayo nxa kubuya-ke okunye ozokuthwasa okubizwa lale mota ungathini khonapho?
Uqinisile eminyakeni edlulileyo ifoni sadula ngike ngezwa kuthiwa kwenye indlu kubiza ifoni. Hayi-ke sesilahleka emasikweni akwethu. Umuntu uyabizelwa kusenzelwa ukuthi kuhlanganiswe ubuhlobo. Kuningi esengikuzwa lapha lalaphaya. Esintwini intombi kadibizelwa izingene egumeni ijaha lingene ibizele ukangaziwe imkhuphe ijaha leliyana selimkhuphile ukangaziwe sekusiba khona ukucelwa ukuthi besicela ukuthi ke siyedinga ilobolo leli eselibiziwe sindawonye. Esintini bekuvunyelwa intombi ibisisukumile khona ngale ekwenzeni ikhutshe iyekwenza kumbe yisitshadambijana kumbe ngumtshado opheleleyo ubetshada umuntu izolo engaphithelwanga ilobolo kodwa kucelakele kwaba lezinga elibekwayo ukuthi ngenxa kusekuphilisakaziwe asike siyekele imntwana sikhangele nabadala bayizolo labakade bengazihluphi ngokunotiswa ngumendo womntwana kodwa besazi ukuthi lapha ngizithiyile ziyabuya kuphela. Athi didizele kumntwana iminyaka imbili emithathu ukuthi nye okunye ukuthi nye kuze sebebiza nje sebesiya kusodomu nesilungu bathi yi-eyinto kuphela inkomo ebezilobola intombi egcweleyo.
Aha, khonapho-ke baba Sibanda lapho ngani sokuhlupha khona kulezi nsuku khanyazane abantu babiza imali emangalisayo kakhulu.
Uthibothele ukhona ukuthi ngathesi abantu sebefuna ukudala inoto ngenxa yokulobola ikanti khona ukulotsholwa nokulobola bekusetshenziswa ngendlela yokuthi umuntu ancande bavule indlela yokuba lobuhlobo obutsha.
Lo ngumfundisi uSen Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation ubexoxa ndawonye lo nkosazana Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazana. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo kakhilikithi liza kwamukela izethekeli ezivela kwele Ireland ngenyanga ezayo. Iqembu leZimbabwe lizadlala le mdlalweni wamalanga amane. Limidlalo idlalwa leqembu leZimbabwe A-team elePakistan lalo likhangelelwe ukuzokwethekelela kweleZimbabwe ngeviki ezayo. Okutsho ukuthi iqembu leZimbabwe liyakuthi liqeda ukudlala lele Ireland libe selidlala lele Pakistan. Ukuhlaziya ukuthi yonke le imidlalo inceda ngani abeZimbabwe, iStudio 7 ixoxe locubungula ezomdlalo kakhilikithi uMuzwetu Hadebe. Yena othi kuhle ukuthi abeZimbabwe bathole ithuba lokudlala imidlalo yaphezulu ukuze kubancede ukulolongela imincintiswano yamazwe omhlaba.
Akhangelisisa sizabona ukuba ina iqembu le-cricket leZimbabwe belithwele kanzima emalangeni ekutheni libe likwanisa ukunqoba. Abaningi besithi ngoba kalithole amathuba amaningi okuba libe lidlala namanye amazwe i-cricket. ukubuya kwamaqembu lawa i-Island kanye le-Pakistan kuqakatheke kakhulu ngoba kuzanceda isizwe ukuze sizame ukuthuthuka kumdlalo we-cricket. Uzananzelela ukubana iZimbabwe iyahamba yaya avakatshela i-Pakistan. Lokhu ikwenze kungela elinye ilizwe elike lafika khona le-Pakistan lisiyadlala. Lokhu singathi ke i-Pakistan nayo ngokubuya ngapha izama ukubana ithi siyabonga Zimbabwe ngethuba elasipha lona leli. Kodwa lokhu kuzanceda iZimbabwe ekutheni abadlali bethu bethole ukulolongeka nabadlali abavela phetsheya. Njalo i-Island sanazelela ukubana ku-Cricket World Cup esanda ukuphela idlale kakuhle kakhulu. Njalo ibe yathi ukubana isinqobe sikhangelele ukubana lathi ngesinqobe abadlali bethu bethole ukulolongeka bekhangelele ikusasa le-cricket khona pha eZimbabwe.
Kubadlali bona labo abaqanjiweyo ubona ungani ngabaphi abazadlala ukwedlula abanye?
Bonke nje abadlali esibakhangeleleyo bakhona abavele badlalela iqembu leZimbabwe ezimbini zakhangela ukubana uChigumbura ucaptain ukhona, ukuze oRaza labo bakhona, oChibaba labo bakhona. Ngabadlali labo abavele bejale ukudlalela iqembu lesizwe kanye labo Hamilton Masakaza bakhona. Kodwa abaningi bazajabula kakhulu ngokubana uDon Numbu ukhona kulesi isquad.
Lo mcubunguli womdlalo kakhilikithi umuzo wethu Hadebe obexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Silokhu sendabeni zemidlalo obengumqeqeshi weqembu lenguqo eleHighlanders uBongani Mafu, yena oxotshwe kuleli qembu ngeviki edluleyo, uthi uqhubeka esekela iBotswana ngokugcweleyo njalo uyifisela inhlanhla. UAmin Somapiri nguye othethe isikhundla sikaMafu. Umnumzana Mafu uthi usedinga omunye umsebenzi wokuqeqesha. Asizweni ingxoxo ayenze lo Ntungameli Nkomo iStudio 7.
Ngizaqeqesha lapho kuvuke khona umsebenzi, kodwa-ke njengoba ngihlala iminyaka eminingi kakhulu emazweni bengicabanga ukubasekhaya. Ewakathesi angisoze ngibuyele e-England ngoba kuyaqanda i-winter, futhi into ngihamba ngisiyabulawa ngumqanda wami, ngizazihlalela ekhaya la. Ngesikhathi leso engisekhaya kungavuka umsebenzi ngizawuthatha. Nxa umsebenzi ungavulekanga so kuphele i-winter e-England, sengizabuyela-ke ngale eva ngibuyele eyovetown ongangikhotha khona, kumbe ngihambe ngezenzela i-license yami, kumbe ngiyadinga umsebenzi. Kodwa-ke lapho kuvuke khona umsebenzi njengendoda ngihamba ngebanga. Ibona ngathi lokhu engikufundileyo kwale ndawo kungenza kube umqeqesho okhulileyo ngoba i-experience yankona inkulu kakhulu, ithina enkulu kakhulu iposa.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa koqembu le-Highlanders mhlawumbe abalandeli labakhokheli labadlali?
Mina abasupport futhi ukuthi sonke siwasupport, and mina ngokubasupport kwami ngibona ngathi khathesi ngakuyukuthi kumbe ngiyasuka lapha ngibuyela emazweni, ngizajoyina igroupu labangani bami sithi sifuna uku-adopt uzibani, si-adopte umfana ku-Highland omyedwa, siyithengele amabhutha, sibone ukuthi nxa kuyiwe ekhempu isikhathat fo kumbe sikhathe ama-juniors sithatheni i-under 13. So ngithi kubantu be-Highlanders asisupporteni ngezenzo, wenzeni, ngangenzanga lutho, thuluze wenze something.
Siyazi into kazimanga kuhle kuqembu lesizwe elama Warriors, alubana uthe waphiwa umlando wokuliqeqesha kungaphi lapho ngalungisisa khona?
Ama-organization amaningi awabhora asoma-organization aleka imali, but thina kufanele as abantu especially abantu abaphansi sibe lomuntu okuthiwa yena nxa kubiza umsona uyamthengela itikiti lemini, ilize lize libe right, aso secret ukuthi lize kalikambali, kodwa-ke ngasincedisaneni ngendlela ezinjalo.
UBongani Mafu bengumqeqeshi weqembu le-Highlanders njalo uxotshwe kuleli qembu ngeviki edluleyo ngemva kokunqotshwa kumdlalo eminingi. Ukuzwa ingxoxo yethu lo Mafu ngokugcweleyo, yanini kuwebhusayithi yethu ethi www.voandebele.com. Ukuzigqiba ezalamhlanje nanzi ebezikhokhela. Owake waba ngumphathi ntambo kungatsha ezitshiyeneyo kuhulumente njalo wamela impophoma edalele ephalamende uDr Sikhanyiso Ndlovu kasekho. Umongameli Robert Mugabe wethula umbiko awufunda kunyanga edluleyo edalele ephalamende ngesikhathi umsakazo we-ZBC uvinjwa ukusakaza okwenzakale kuleli dale. Lingakhohlwa kuStudio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection. Lamhla siphatha udaba lwembuthano yabasakhulayo enga esolwa ngabaningi eyamavuzo parties. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kulihlelo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.